Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uZano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku 29 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Usengenile laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi anyaza ke ngithi baxabana wasemthukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesisaide ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa omunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi usezasungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono etshiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lephalamende bathi bazatshiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngikubingelela msakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona balamali basebenzisa imali kukhampeyini balezikweleti eziningi bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzora ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngobudlwangudlwangu. Kodwa azichiya kula namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengela zikwelede yini yena hayi. Laba zothi abangachiyi bona ngoba banezikwele. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bathi angeke bachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector. Ibaba tsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe i-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi yeye waye kungakhulumiswananga. Ubaba uChabanga wathi hayi nala kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izandla. Namhlanje bazikhumeka ngomlomo wabo bathi abachiyi bona ngoba ubaba uChamisa yi-detector. So sesilapha-ke ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So lapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniso abayithandi into yobuxoki yinto abantu abayithanda into ingabapopular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxhuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba-ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into eyakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu iZanu Project. Angazi ke ukuthi bona sebeyiZanu Project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje
njengoba kuthiwo khona ukuthi sekuza setshenziswa ama-structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo. Kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni.
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye, ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures we Congress yana 2019 ayenzekanga, yonke into nje MDC whether alliance or MDC what sikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokuletha uMonzora na. Hayi, angazi, njengoba ngihlala ngitsho ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa-meeting mawenza lawa ama-decisions, angazi nokuthi laba yenza makutheni kuyinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hayi sesicabange lokho bese ngiyalazisa ke njengomphakathi ukuthi hayi kuthiwa sokucatha ngelokho. So ye, ngingatsho ukuthi ngiyibonile lami incwadi itsho njalo ithi sibe sokubuyelwa ku-2019. Namhlanje bahleli nje basaxhazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwama manje before kusiwa e-Congress ngibani. So ngaqeda ke imeeting yabo bakukhulume lokho. Ngizobuya njalo ngilitshe. Okuthi uMonzora uzothi yena njengoba selibuyela kuma 2019 structures awami bengibuya nami sengifuna isabelo. Hayi, angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala nkomona.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kwesakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala isanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa watshiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngengqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So sike khona ngalo wasebuya kube sports bar ibe 2 weeks ivulele ibheya bar ekade isports bar leyo. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi, angiyaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kunesisaide ngasenhlizweni la, wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sport bar. I-sport bar leyo amapholisa okuthinile phakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it did a lot yokuthi yonke ibilokhu ivulile ngoba Convention of Rights isizizale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abandisa sona kwakungabo-1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi ecine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi ecine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akuna ofuna ukuziza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe nguyobe wazomvusa ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiya into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo akwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinyathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lento leke lithe emapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esi ezizinda selike la kuzwa yini
yebo lokho sengakuzwa ekuthini ngoba ibengane isports bar evuliweyo kungakwenza kali lokho amaviki ambalo adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani nami nomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti mina indawo le yathiwa yavula libona esizinda kwenye ibar ehambekana layeni ekorichard ngani kuhlala kubulawa ulivumelene ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lento nami nomunye wakhona bavala ngoku 2 AM to 3 AM iredio yabo ilokhu igongoda ngihlala lapha 2 blocks away from emakhosi kodwa iredio yabo ilokhu izwakala ifika kini ize ngivuke ngithi kanti manjebe labo abahlala duze lasemakhosi lapho kusuke kube njani iyabaphazamisa kakhulu ngole mhlawumbe umuntu iyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution so angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sithi khona siyoklina lapho egazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azangivile kodwa namhlanje ivuliwe
lo-ke ngumnumzana Chief Perry isihlobo sikamthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elokitshini lesizinda imbiko isanda kuyithola ithi kulomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi
okokuqala mina njengomhlali valo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokunani sokuhlukumeza kakhulu osokudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi ezokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalati angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi kuleve noklogu le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga besenjisemthethweni kube le ngalo yomthetho ocinileyo hathi mbijani
manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodaboda ngendawo kaba sakwenzini lezi nsuku
amapatrols siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimus lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi hayi kasibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni
manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi
zakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethwene bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo ngokuqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wawusugijima ungene endlini zikhangele izindlu zenezo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu
njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona
ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakaphesi
lo-ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokitshi lesizinda kobulawayo okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp
Studio 7, Studio 7, Lijani.
Nga loki wasakazi nabalaleli hayi nangiphilile. Hayi mina ngiphezulu kodaba lolu olwe umnanga kwaza ama ukusivala amehlo. Esivala amehlo singumthakazi landaba. Esivala amehlo athi silungisisa udaba yokugula konke. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim, he's not a survivor of ugula konke. So yini abangaphakama yena? Umnanga kwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani udaba yokugula konke. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona ubona ukuthi into eyenzakalayo into eqiniso, ngoba lokho okwenziwa ngumna kagoba kithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga mina ngisegoli ngokuhlala igama umujulu kancane.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKias Nkala, imvelaphi inkqamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise-South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izandu, sezingena iy'ndaba zegugurawundi. Bekufanele ukuthi izandu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje-ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna, akukho nje nhlobo lapho ey'ngena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho okwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala, befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi kwakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Cela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi-ke, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona sizukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo. Abahlehlele emuva bangathathi nje indaba yezano, sikhona nje sisazobamela uma ngabe izano izobahlukumeza.
Yabona uma lifuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izana isafuna eZimbabwe, uChamisa noma angavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga, izana ikhankase loba iminyaka wonke, izano isikhumba ngeqiniso hayi iviking. Izano iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso, kodwa ngoba kulakosigumba osigumba ngithi liyamazi ukududume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ongamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into i-right nayo kuzongokumbe yini esikhuluma ngayo. Just kuphela kukhaka ukuthi umuntu lishona, nguphi osephalamende wethu esingamlandela sibe i-opposition party ngoba kakho. UChamisa unabafollowa amaningi, uChamisa noma ngaba ngaphansi kwesihlahla uyamthela kugcwele abantu inqwaba, ikubona abantu lephalamende bechiya ngoba amandla amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidizile noma bavuse inye futhi akuqali lokho likukhangena. Maye likuba libhizi igqila yena wenzeni uChamisa icala lakhe. Ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kunomnanga kagolezano asebebhilile izwe babulala abantu benzalo lihlala amalanga direct daylight kuphethe izibhambe senze izinto ezigangile. Alikhulumi ngayo libhizi yalo, likhuluma ngoChamisa limfonayo. UChamisa akenzangani, izano yebheda. UChamisa siyamthanda uright, le ndaba yokuthi shona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubhiheva njani. UChamisa akacala wena mzondo wamzonde kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani, njani? Hayi, sikhala ngezwane ke, sikhala ngezwane lapho. Ikhuluma ukuthi ilungisiliswe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlweni indawo zokuvota. Lapho sokudingeka umuntu olo plan B, plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhiphiza NPF ngezivota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzetha. Isarupa kuthiwa ngubani chigumba akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu, ngisiyele abanye lapha.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti abalambunu, ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomenti kuphindwaphindwa into kanti lithatha okunjani lithiya okunjani lati siyachiseka singomama kanti siyena le into ka mnangago okuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki ulokhe enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba yasehluleka ukuthi akalaleli okuthiwa ngabantu akezwe la akathathe into ethiwa ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphile ukudlula wonke umuntu khonapha elizweni hhayi umbhuqazwele kufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa nge-directive nge-directive uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hhayi asilwe lizwe leli asiwe lizwe leli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ngu-president ngiyabonga ngugogo elimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2-7 sanibona njani lokho niyaphila basakazi bami elisikhiphela indaba zonke iy'nsuku i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke bantu besi-2-7 mandebele bathebelele ndi-north lethebelele ndi-south sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lubaba unesibindi straight angazi ukuthi iyoba bani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethatha iy'nduna ezi-strike ehambe ucela uxolo ucela uxolo ngani izihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabu la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababetshiswa esikolo uthini ngabo inkantezo ezazigigwa lapha engingeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto eyenzwa yigugurawundi umnankagu nguye oyiphethe ngaleso sikhathi ya umnankagu nesibindi
siyabonga Studio 77 ileli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iparty yethu siyajekho izandla so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezade ezicalculator zimvumela u1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarecore sfo sesifuna ukuthi arecore kakhulu manje karecore sfo waqhubeka nje warecola lalaba sebevelile ukuthi baphuma karecore futhi sifuna ukuthi arecore kakhulu manje ziyakhala manje mayerecola manje ama-entry onke la akasabuyeli kuye makwenza ama-bilection babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomozola khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuze bayinhlekisa kuphelile ngayo manje gcineni uzasola ngiyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumule emadonkini
sanibonani ku-Studio 7 salimbulisa labo bonke abalandeli baka-Studio 7 besicelwa ukukhwezelwa induna yasefelabhusi ingahlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhwezelwa yona
aphela khona okuseqinisweni angeke bayalise uthamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angithi yabantu umthetho vele kawusalandeli umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakalo elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into ezakwenzekela izina lakithi loba u-Studio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokhu uzodlake kodwa le ibona izanu p f ukuthi yenzayo kanti izanu p f funa ekwenza u-Studio 7 yini udlakela phela loli elizwe ebahlini khona ukuthi uthenga usengezo jabango esiyarekhola abantu udlakela abalwenze ebantwini and into abayifunayo vele kube siyokucaca abantu laba bafuna impi lapo abantu laba akula muntu obavotile la i-Studio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapo akula muntu obafunayo lapo into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulamabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendizamtshina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Kolunye udaba, owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula owesifazane unkosikazi Jean Carroll ngumthethwandaba. Omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyi-9.2 lantathu, US $83 million. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa lelicala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu, $5 million, ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyanga wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo, sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya baba Gandhi, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo, khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama polls lokhuyana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva, kodwa ubelokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamele sibili kakhulu.
Kumbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe ungumuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi, ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans, ayiwo ama-Republicans. Nxa kuyikuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaquka basekele yena, hayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans, ayiwo asedecide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga, lizadibana lele Mauritania. ELeSenegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8, kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo 7:30 njengesukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.